sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
asivumelani leproclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le-by-election. Okokuqala ke indaba ke yama-recall yayenziwa ngendlela ekhe emthethweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba mhlaka 9 Mpalakazi yilo ilanga eliza kwenziwa ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awe-CCC axotshiswayo kuleli dale ngumnumzana Sengezo Chabangu.
Nxa bethula kempini kuyaphazamisa imisebenzi yokubojwethi izinto lezo, kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo, intengo yakho ithine idlulela labo abasengazi.
Abakumsebenzi wezokulima bakhuthaza ukumiswa kwempi e-Israel le-Hamas ngoba isesatshelwa ukuba izaphazamisa ukusebenzelana kweZimbabwe lele-Israel emsebenzini wezokulima. Umbukiso wensuku ezimbili wabebhanga le-Stanbic wokusebenzelana labe-China abawenza minyaka yonke owezamabhizimusi owe-Stanbic China Day usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba umhlaka 9 Mpalakazi ilo ilanga eliza kwenziwa ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awebandla Let Citizens Coalition for Change ezaxotshwayo kuleli dale. Kodwa abe-CCC bona bathi inyathelo elithethwe ngumnangagwa alikho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Kulesi saziso esiphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette, umongameli Mnangagwa uhle wabeka ukuba ilanga likamhlaka 7 Lwezi kulapho okuzahlala idale lokubhalisa abafuna ukuncintisa kulolu khetho, i-nomination court. Indawo ezakwenziwa ukhetho noma by-elections zibalisa iBinga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mabvuku Tafara, Mpopo Mamzilikazi, laseNketa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uhle wathi ibandla leli kalivumelani lokwethulwe ngumongameli ngoba ephambana lomthetho.
Mina njenge-CCC asivumelani le-proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le-by-election. Okokuqala ke indaba ke yama-recalls yayenziwa ngendlela engekho emthethweni, the Speaker of Parliament acted in error. Akufanelanga ke kube la any member of parliament owavotelwayo okhitshwayo ngenxa yokubana descending party as per the constitution yeZimbabwe yiyo elelungelo yokurecola umuntu. I-CCC ekhokhelwa ngubaba Nelson Chamisa ayila muntu omrecolileyo, therefore yikho indaba yakhona isemadale ke High Court yeZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira uveze ukuba umongameli Mnangagwa ulandela umthetho esithi ukuxotshwa kwamalunga e-CCC akulani lebandla lakhe.
As ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections, and so on. So we never enter elections to lose them. We're the mass party. We're the part of the people.
Ugotwa ikweta elizimeleyo umnumzana Mpilo Dube uthi okwenziwa ngumongameli kusemthethweni lapho eParliament kungasela amalunga kumele kube lokhetho esithi labo abafuna ukuphikisa lokhu bangaya emthethwandaba.
Umngameli ulandela umthetho ngenxa yokuthi singakhangela indaba leyi yama MPs awe-CCC kwakumele kuqale kuchaca ukuthi incwadi le ivele kubani ukuthi hayi madoda thina sime kanje kanje kodwa ke kungasenani ukuphambaniseka kwezinto ukuthi khona maso kusiyiwa emthethweni kuyiwa lapho isikhathi ilanga lokhetho selizela kukhulunywa lakhankaso kusho ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi iwudaba le-Triple C lunganelezi
ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-People's Unit of Zimbabwe umnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba lokho okwenzakalayo yibuqili obusegcweleni be-ZANU-PF
bona imisebenzi ye-ZANU-PF yonke le imisebenzi yenzwa nguthabanga yokuxotsha ama-MPs e-Triple C ayiyo msebenzi kaThabangu leyo but le yimisebenzi iyenzwa iparty yeZANU-PF
lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo
njengoba sibona ukuproclaima kukapresident ama-dates e-by-election kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula separation of powers ikhothi uyayi-undermine ngoba idaba maisan isesephambi kwamakhothi kumele ukuthi upresident eqale imikhothi fake decision
ukolunye udaba olufanayo umeya wedolobho leMasvingo unkosazana Shantel Chiwara usenisiwe layo umsebenzi ngemva kokuba umphathintambo obona ngezamadolobho lobele idolobho leli ukuba uChiwara usechotshiwe laye ngozithi ungunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye owaxothisa amalunga awe-CCC awedayela ephalamende senate nakumakhansili ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe selikhuthaze ukuthi imiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas esibulalise abantu abaningi. Uhlangothi loluthi impi le izaphazamisa ukusebenzelana phakathi kwalo le-Israel ebiphathisa ngemitshina yokulima lokuthelezelwa kanye lolwazi lwezokulima kukhangelwa kakhulu endaweni ezingani izulu elinenye. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ikhulume lomqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima e-Agricultural Technical and Extension Services, Agritex, esabeleni seMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
I-Israel ingamanye amazwe alo lwazi oludilileyo kwezokulima kwezemitshina yokutelezela bekwenzeni nje imisebenzi etiyeneyo ephathisa uhlelo lwe-Agrical. Nxa besibasempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuproduce izinto lezi kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho icine idulela labo abathengayo. Kanti ke khona vele ukuxabana kwabantu kakukuhle kuyaphazamisa lenhlalakahle yabantu ngoba sonkeni kufuze sihlale singabantu nje abakhululekileyo ukuze sinikane kuhle imbono sifundisane kusiba lula. Pho-ke nxa kusiba bengabano iyamisa ibudlelwano lobu abantu sebekhangele ngezenzo kumbe kuphazamise-ke ukutholakala kwezinye izinto ngoba amanye amafektari alakho ukuthi abe sedilikile kumbe indlela okuhamba khona izinto ziyakwabanye amazwe lathi sinje kuphazamiseke kugcine kungakasihambeli ngendlela esifisa ngayo.
Njengohlangothi lwezokulima yiziphi izifundo ezingatholakala kulimpi?
Isiqokoqela esikufunda kwizimpilezi kungaba yona le kungaba ngeRussia le-Ukraine yikuthi asilisheni njengeZimbabwe ukuthi okwenelisekayo ukuthi sizilimele. Sizilimele kube kunengi sigcine njalo ekufakeni amafektari ayenza lezo zinto lapha kithi ukuze impilo zethu kakhulukazi zingabi ngezijekwa lusekelo oluvela kwamanye amazwe.
Sikhangela kakhulu i-Israel lapha ibiphathisa ngani uhlangothi lwezokulima eZimbabwe?
Kakhulukazi i-technology kuthenela Israel indawo yomleyo ngabe yikho lapha benza ukuceceshe okuningi bekhangela ukucubungula indlela zokusebenzisa amanzi ngendlela
phezulu ukuze phela inzuzo namandla amalutshwane nalawo ibe phezulu. Njalo siyaba namathuba okuhambisa abantu besiyafunda e-Israel ngendlela zokulima lokufuya ezijiyeneyo kanye lokufunda ngendlela ze-technology yonale yokuthelela. So ngakuphazamiseka ngale kusho ukuthi kwesinye isikhathi lezinye inhlelo ezinjengazona lezi zingagcina sezikhuthi.
Lo ube ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima Agricultural Technical and Extension Services Agritechs esabelenisa emathebeleleni North Mnumzana Dumisani Nyoni exoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lamuhla abebhanga leStandvik babe lombukiso abawenza minyaka yonke labe China owezamabhizimusi oweStandvik China Day. Lombukiso wenziwa ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi baseZimbabwe labe China. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elandisa phezu kokuqakatheka kwalolu suku, umqondisi weStandvik eZimbabwe uMnumzana Solomon Nyanongo uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukuqinisa ukusebenzelana kwabosomabhizimusi bamazwe omabili ukuze kungabi lokuqilana kwamacelela.
Most of these Zimbabwean companies they buy from China, and through network we do have partners in China who are there to authenticate products which are being sourced from China to make sure that they get them at a good value and also the right quality.
Iningi lamakhampani lithenga impahla kwele China. Silabo esisebenzisana labo kwele China abayibo abakhangela isimo sempahla evela kwele China ukubona ukuthi bathola impahla elungileyo.
Kulaba amankampani amanengi aphatheka kulombukiso agoqela akumsebenzi wama-insurance. Unkosazana Samantha Sisasenkosi Ncube ongumcebisi kwezokuthatha ama-insurance ulandisa kabanzi ukuba busiza ngayiphi indlela ubudlelwano laba kwamanye amazwe afana leChina. Umqondisi obona ngenhlelo ezethulwa yinkampani yezindaba eyediplomat unkosazana Nomathemba Hlekisa Dube uthi leli lithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili.
Sibuye ukuthi sihlangane lama different businesses abuye lapha ukuthi abekwazi ukuthi sikhona ukuthi nolama embassy abekufuna ukusebenza lapha bakwazi ukwenza lokho ngokubuya kithi sibanike.
Okhokhela inhlanganiso yabosomabhizimusi eye Confederations of Zimbabwe Industries CZI unkosikazi Sekai Kuvarika ulandisa ngezifiso zenhlanganiso yakhe ekudlelaneni kwabo labo sowabo abe China.
This presents an opportunity for entrepreneurship, and it presents an opportunity for investment, it presents an opportunity for business partnership.
Lokhu kunikeza ithuba lokusungula amabhizimusi njalo kwezokusebenzisana kwezamabhizimusi.
Esinye isiphathamandla sebhanga le-Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, uMnumzana Honai Liu, uthi ukwanda kwamankampani elizwe lakhe eZimbabwe kuyisibonelo sokuqina kobudlelwano phakathi kwamazwe womabili.
Sifisa njalo ukubona amakampani amaningi ethengiselana lawakwele China kwela usasa.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kahulumende weZimbabwe ngobudlelwano leChina kwezamabhizimusi ibe liphutha njengoba umphathintambo wobudlelwano lamanye amazwe lezamabhizimusi uMnumzana Frederick Shaba ubengadobhi ucingo lukamakhalekhukhwini wakhe. Ubudlelwano beZimbabwe leChina buhlezi buqinile kusukela ngempi yenkululeko. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations Comtrade ethi ngomnyaka odluleyo umsebenzi wokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili iZimbabwe ithenge impahla ebiza amadola emelika edlula ibillion 1.1 billion kwele China yona yathenga impahla yebiza amadola edlula ingxenye yezigidi 583.6 million. Ele China livame ukuthenga igwayi lamatshe aligugu enjiwayo awegolide, chrome lokunye kwele Zimbabwe. Usuku lwalonyaka olwe-Stanbic China Day lunanzwa ngombukiso wensuku ezimbili oqale lamhlanje uphela kusasa phansi kwendikimba ethi Creating Sustainable Partnerships for Growth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umama osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa, unkosazana Priska Dale, obelethe amawele abantwana abathathu ngompalakazi womnyaka ophelileyo, obethwele nzima ukondla abantwana laba, usetholise isipho soncedo lwezigqoko lokudla kwabantwana ngabesifazana abangamapholisa kanye labomama bomanyano kaDorcas abebandla lokholo eleSeventh Day Adventist Church. Gubiga uEzra Chisasvanda.
Bebecula bekhitha omama bomanyano kaDoka benkonzo yesabata kanye namapholisa esifazana abenhlanganiso yeZimbabwe Republic Police Women's Network abanikeze unkosazana Priska Dale usizo lempahla lokudla. Umsokeli wesikhulumelo samapholisa kobulawa njalo elilunga lenhlanganiso yesifazana asesipholiseni u-Assistant Inspector Nomalanga Msebele uchasisa okubafuqeka ukuthi basize uMadali.
Le nhlanganiso okuthiwa iZimbabwe Zetherapy Women's Network. I-network lokhu kusitho inhlanganiso yabomama sikhangela under international building and social responsibility. Kukhangela nje uZulu ukuthi abantu bahleli njani lokusizana. Sasesisizwa kumedia ukuthi uPriska Dale ubelethile abantwana abathathu. Okuqala wangikhona uleminyaka emithathu khathesi sisiwe futhi ngabantwana abathathu. Sasesimzwela sazwelana laye njengabomama. Sasesingena ezikhwameni zethu saqoqaqoqa lokho kuncane esikutholileyo sasizakale ekondleni laba bantu.
Unkosikazi Rwena Kumete wemele omama bakaDoka unqoma kwenziwa ngabenhlanganiso yakhe lamapholisa.
Ngumlimi njengabomama ukuthi sithe bakithi umntwana nangu bakithi okhalayo lapha sile slogane esinye nxa sikuwumensini sesithi end it now. Kuthe nxa subonile umhlelo hluphalunje wena kumele ube ngofaka ifull stop editeni lwakhe. Thina kuphela njengabomama bakaDoka sithi vutha mlilo lapho kubonakale khona inidi sithi khiphini izokuthi sivale lapho kulani okudinga ukuthi kuvale khona.
Uphiwe impahla lokudla ozamphathisa kwesikhathi eside uMadali labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo. Siyabonga abenhlanganiso besifazana abasesipholiseni kanye labomama bakaDoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezijeneyo ukuthi bancede uMadali njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hatshi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Uphiwe impahla lokudla ozamphathisa kwesikhathi eside uMadali labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo. Siyabonga abenhlanganiso besifazana abasesipholiseni kanye labomama bakaDoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezijeneyo ukuthi bancede uMadali njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hatshi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Kunjalo nje ugada lukahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila webandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ukuthi aseyiwo malunga ekhansili kulandela ukuxotshwa kwawo ngumnumzana Sengozo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla. Umsekeli kameya wakobulawa ukhansila Donaldson Mabuto uthi liqiniso incwadi yakhona sebeyitholile.
Sesitholile amagwaliba abhalwe nguminista labhalwe ngutown clerk ukuthi thina ke asisengokhansila. Into ekhona ke ukuthi thina savotelwa ngabantu. I got 5,862 votes kuward 9, the highest in the entire wards kobulawayo. And abantu bakobulawayo abantu bempophoma kabajabulanga ngento enzwe nguSengezo Chabangu. And very soon I think abantu baza expressa ukungajabulanga kwabo ngendlela yokutshengisela okusemthethweni peacefully.
Ukhansila waleli bandla le-TPC wakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-Provincial Remuneration unkosazana Zibusiso Chongwe laye uxotshiwe. Uthi okwenzakalayo lihlazo.
Qeda ukureceiva incwadi evela ekhansileni
go cake esithi asanga ukansela owakobulawayo because of incwadi ebhalwe ngulozi tena ngu Secretary General of ECCC. It's a disappointing act by the Minister of Local Authority. Bengicabanga nje ukuthi njengabantu abafundile abahamba esikole abakwazi umthetho owelizwe, though at least respect the constitution, respect the law of the country.
Ukansela waleli bandla le-ECCC owakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-professional remuneration ukwazana nazibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Kumbe imhlolo kumbe kuyini sinesimanga kakhulu ukuthi usesirikhola ade aseyiwo amalunga ephathi. Mina ngokwami lokho engiyi-ECCC angisukanga, ibandla elilo elangikhethayo langifaka ku-PR Council angizange ngike ngisuke lokho engikhona khona.
Ibandla le-ECCC lithi selibhale amapholisa licela ukutshengisela kobulawayo lisola isinqumo lesi mhlaka 23 kuMfumfu. Igama lami ngu-Ezra Jesus Mandawe, Studio 7 kobulawayo.
Abekhansili yemaphandleni eWangerol District babika ukuba sebelelo ngomthetho ozabasiza ukubuthanisa imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko emangweni lo ngokuhlawulisa abamabhizimusi lezakhamizi imithelo. Umthetho lo ubikwa usezandleni zohlangothi lukahulumende ole-Local Government and Public Works bona abasawuhlolisisa andubana upasiswe. UNokuthaba Dlamini usiphala lodaba ngokugcwele.
Okumqoka ngalomthetho ozalawula amawadi angamachumi amabili lesithupha 26 yikubamba ngamandla izakhamizi zemaphandleni eWange ukuba zikhokhe umthelo wamadola amahlanu emelika ngomnyaka emuntwini munye ngamunye ngemva kokunanzelela ukuba imizi eminingi sekuyiminyaka ingakhokhi imfanelo le. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo isiphathamandla esibona ngezemali kule kansili uthi bakubone kuqakathekile ukubuthanisa izakhamizi ukuba bavichazele ngalomthetho.
Ngomthetho kufanele wonke umuntu over 18 abhadale $5 yakhe. But abadala bayakhalaza, andawo ntathe ziyakhalaza nge-$5. Sitasiqaliseni i-homestead muzi ngomuzi ngomuzi. But ngomthetho sathi hayi abadala mani sibahlisele unzima $5 umuzi wonke.
UNkosikazi Junior Nelusi obona ngokubuthaniswa kwezimali lezi uveze ukuba ezinye iziqinti kazilahlupho lokukhokha imithelo esithi kuqakathekile ukuthi ikhansili ithole imali yokuqhuba inhlelo lokusebenzela kuhle izakhamizi. Uphe umzekeliso ukuthi ngabe bebelandela umthetho wokuhlawulwa kwemithelo ngabe umhlangano lo ukuzabe uqhutshelwa esakhiweni athi ngaphansi kwesihlahla.
Sikhathi ngu-2,500. Sikhiphe sonke i-$5, siyathola 12,500. Manje sikhiphe 12,500, ikhansili lethi zigina ipesi rivasendi, zithi 50 ibhadala abantu abakhaya. Hambe singayehlule kuba lehosi. Siyabanayo, sobadala siyakhuthaza ukuthi asikhiphe namanye amawadi ayenza izinto ezinye ezinkulu ngemali zona lezi, umthelo wekhaya.
Kodwa izakhamizi zamukelele elinyathelo ngokukhonona okukhulu zesithi lomthelo uphezulu kakhulu njalo azenelisi nxa kukhangelwa ngesimo sendlala esisesiqintini lokusweleka kwamathuba emisebenzi yezandla engaziphathisa. UNkosikazi Miriam Ncube ongaphansi kwenduna uMvuthu uchasisa esakhe isizathu esenza engenelisi ukuhlawula lomthelo.
Siyakuswela sili lapha esikuthengisela khona ngoba mina ngiyayiluka amacansi, ngiyalima engadini, ngiyaswela lapha endlini.
Lokhu kugcizelelwe ngumakhelwane wakhe uNkosikazi Ntombi yezweMoyo othi ukuswela imali yikho okwenza bebonakale angani abafuni ukulandela imithetho yesiqinti.
Ungazuyitholi sikugijimele kudlela akulalutho uyabuka ufisa sikuthi angungaza kuyekela ukufisa into esika kodwa uyabufisa kodwa ngenxa yokuswela uswela ukuthi wenze njani kunje abantwana babesezikolweni ni school fees kunzima kunzima ungahamba uthi afika mina kuyabe kungizimela kakhulu ukuthi inswelo leziyana ngenxa yokuthi exactly imali ayikho eZimbabwe.
Imithelo le ihlawulwa kubosabhuku ibisidluliselwa enduneni isiyafika kukhansili kodwa usabhuku wekashetshethe umnumzana Victor Ndlovu uthi lakibo kayifiki ngesimo sobunzima bempilo.
Into ehluphe ebantwini bephotha entwini yabe kukhunto indlala
Umnumzana
Joshua Ncube ophethe ibhuku le-BH36A uthi phezu kwenswelo abanye bekeliswa yokungaboni izithelo zalinhlanyelo.
Imali le into engajwayelekile. Baduze sokuthiwa ukuze sikwenzele lokhu yikuthi wena kuphume kuwe kuyaphumani siyokuthiyana ngabanye abanye bahabelakho but bekhangelele ukuthi bangaze bafake ingxeka kubuyi futhi ngendlela okukhulunywa ngayo la.
Ngokutsho kwekhansili yeWange, eminye njalo imithetho esikhwezwe kugatsha lwentuthuko yezabelo ngeyokukhuthaza abamankampani abakumsebenzi yokwemba esiqintini lesi ukuba lawo akhiphe imithelo ezaphathisa enhlelweni zentuthuko. Eminye njalo izakhangela ngokulondolozwa kwezemvelo, ukujeziswa kwalabo abephula imithetho ezalawula ukuhamba kwezimota labatshayeli, ikakhulu abamagonyeti abavame ukupaka loba ngaphi kwendawo yomango. Imithetho le ngelelwe ukuqala ukusebenza ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi wodumo wepansula uHarrison Masuku odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Ayoba Tilachi Zule size exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Umfaka Masuku sekhathazile kwezomculo kule Victoria Falls. Bayamthanda amagama yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane.
Ngingazalelwa endaweni yase Victoria Falls ngomnyaka ka-1986. Ngomculi iqembu lami kuthiwa Ayoba Tilachi Zule. Ukuthi Tilachi Zule means uthi Tilachi Zule libala lestonga. NgesiNdebele siyabe sithi thela sigcwale.
Umculo wakhe bawuthakazelela abantu abaningi ikakhulu abahlali bepholosi. Pho2-1 lomculo Ayoba.
Umculo wami uthiwa iPansula Music. Lamadlelade ayi-7. Oculayo lobhalayo nguHarrison Masuku.
Ayoba ukhona abanye abaculi abamenza wathanda ukucula umdumo lo.
Ngijabulela kakhulu ingoma zikaThaso nsesemncane. So into eyayenza lami ukuthi ngikwazi ukuhlabela. So abantu engihlabela labo music lo ePansula ngomunye othiwa nguRonnie, abagitayo nguAngela noAvid. Lo Yolanda yeba abantu abakhitayo
boneiwe alila mafika natitayi patuboneiwe alila mafika natijana tuboneiwe alila mafika natijana tuboneiwe alila mafika natitayi patuboneiwe alila mafika natitayi patuboneiwe alila mafika natijana tuboneiwe alila mafika natijana tuboneiwe.
Umculo Ayoba Tilachi Zule uyatholakala kuma digital platforms nakubo Facebook
naku YouTube Ayoba Tilachi Zule, laku WhatsApp siyakunika futhi siyabambeka enambeni zika 07 8 89 257. Izi namba lapho esibambeka khona. Ngiyabonga msakazi.
Sibonge laphana uEzra Chisaspanda osipe uhlelo lwe Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.